Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzinikele ngokugcweleyo ukumelana lomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa yiwo eZimbabwe.
Uhlelo lolu project esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi dlanxa sibala izinto baphepheni kumbe sibone into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga.
Umthethandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lo wayengumongameli wezengeza West edalela iParliamente uMnumzana Job Skala ecaleni alethiswayo lokutshotshozela udlakela.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi elezano PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele kulwiseni umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Ukhulume lokho esemhlanganweni obona ukulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamashumi amabili lamabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo lwe-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezomvikela, imbuso yontando kaZulu, ukuthula ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxe loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungela ezombusazwe ongunobhala jikelelo enhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu eFreedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe okukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Africa yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube lentuthuko elekusasa even ezangena kwenye igeneration kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhangela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe climate change, izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasisi.
Sizwe amazwe amaningi aseAfrika ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo kukhansili ebona ngezokuvikelwa e-Security Council. Ubona ngani lokho kungenzakala nako?
Ye, ukukhala kwamazwe e-Afrika lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa. ngendlela yokuthi ungakhangeli Eastern Bloc, iRussia labanye sebesenza BRICS, lawa amanye amazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona la mazwe la asentshonalanga bafuna ukuthi babonakale engathi iAfrika labo bafisa ukuthi ke ibe right. So kungenza ukuthi agcine ephumelele amazwe nalawa. Into leyi iphehlwa njalo ibondwa yikuba lenhlangano ezinjengabo BRICS zone ziyana. So ngicabanga ukuthi khona kungasiza. Uhlupho yikuthi Afrika indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa. Angazi ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku-Security Council leyana ibisisenza izinto ngendlela kungabe kuyinto.
Namhlanje ekuseni sizwe umkhokhe umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni owe-TB. Ukubona njani isikhangela kakhulu ezempila kahle eZimbabwe?
Kuyingumbiko omuhle ukuthi kuthiwe i-TB izakwelatshwa endaweni zonke. I-TB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi. Kodwa ke nxa sikhangela isimo sezempila kahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale indlela. Ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube le mithi, njalo imithi yakhona itholakala kuwona lawa amazwe uhulumende angezwani layo awathethisa. Izibhedlela zifile, izimota ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu. Le personnel futhi iyabe ingekho esingathi izisebenzi ngaleyo ndlela. Umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho. Uyabona ukuthi kufana lokuthi umzali othi nzala ithengele izwithi bantu abami, ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma babagijime sebezizwa belomdlandla ukuthi kukhona okuzakwenzakala kodwa kucineni kungaphumi lutho.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Umthethwandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lowayengumeli wezengeza West edalela ePhalamende umnumzana Job Sikala ecaleni aletheswayo lokutshotshozela uDlakela. Umanji wehluleke ukuza emthethwandaba namhlanje esithi obekomunye umhlangano. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthi isinqumo ekuthoniseni kwaleli cala sizakwethulwa ngolwesibili weviki ezayo, okutsho ukuba uSikhala uzaqhubeka esejele selokhu wavalelwayo ngomnyaka odluleyo. USikhala wethweswa icala lokutshotshozela uDlakela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections endawonye lomeya wedolobho leshitungwiza umnumzana Love Momaiko. Igqweta likaSikhala umnumzana Fred Masarirevu uchasisele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Disorderly conduct, which is co-charged with his worship mayor of Chitwiza, Councillor Lafayette. We now have lost count. It's more than 10 times. Our legal team there has applied for bail here at the magistrate's court.
Wetheswa icala leli elokutshotshozela uDlakela, njalo wetheswa ndawonye lomeya weChitungwiza umhloni Love Momaiko sencitshwe ibail okwedlula ichumi.
Uqhubeke esithi kusobala ukuba uSikhala kalacala ngendlela lokho eqhubeka esejele yena engakagwetshwa kumacala wonke womathathu awetheswayo.
We are also equally shocked as to why he's still in custody for this long, you know, considering the fact that he was arrested more than a year ago. The manner in which proceedings have been going on, the delays that have been happening, is obviously contradicts the right to free trial as enshrined in the Constitution.
Siyamangala ukuba kungani elokho esejele yena wabotshwa kumnyaka odluleyo. Lokhu kuphazamisa ilungelo lakhe elikusisekelo sombuso.
USikhala ubotshwe ngomnyaka odluleyo ngesikhathi emela ilunga le-CCC unkosazana Moblessing Ali owabulawa ngabacatshengelwa ukuba ngabasekeli be-ZANU-PF. Ulamacala amathathu asemthethwandaba abalisa elokuphehla uDlakela, ukufuna ukuguqula uhulumende nelokufuna ukuphazamisa umsebenzi wamapholisa. Ngokolunye udaba, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change CCC ayisikhombisa 7 abikwa ixotshwe umsebenzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokulumukisa uZulu ngezengculaza olwe-National AIDS Council. Isizathu kuyikuthi baphatheka kukhetho bemele ibandla leli bengama-polling agents. Abantu laba bebesebenza ku-Ward 7 emzwezwe esabelweni seMashonaland West. Lokhu kubikwe ngelinye ilunga le-CCC eMashonaland West elingathandanga ukuvezwa igama ngoba lisithi kalivunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba. Imizamo yokuthola okuningi kusikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi lo msekeli wakhe uMnumzana Gift Siziba yehlule ngoba bebengaphenduli imibuzo ethunyelwe i-Studio 7 njalo bengasabeli umakhalekhukhwini. Umholi we-National AIDS Council uMnumzana Bernard Madzima uthi kungamanga ukuba inaki ixotshe abantu laba.
Muzheze is under Chegutu District and National AIDS Council in Chegutu District has got one employee, a district AIDS coordinator for Chegutu, who covers Chegutu and Norton. I don't know the motive behind this.
Imuzwezwe iphansi kweChegutu District. Endaweni leyi silesisebenzi esisodwa. Abantu laba kabasebenzeli thina. Angazi ukuba kwenzelwani lokho.
Iyaqhubeka iphuma imibiko yokuhlukumezwa kwamalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC ngemva kokhetho, wona esithi lokhu kwenzelwa ukuthi bamukele impumela yokhetho abathi kaliqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla le-ZANU-PF labomthetho baya kulandula lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa, uMnumzana Thabo Mbeki, uthi kumele amabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi eleZANU-PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe. Lokhu kuza kulandela ukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngoNcwabakazi. Umbeki utsho la mazwi ese-New York okwele Melika ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-United Nations General Assembly ekhuluma labomsakazo we-SABC izolo. Umbeki waphathisa kakhulu kusivumelwano esenziwa phakathi kwe-ZANU-PF le-MDCT esabumba uhulumende omanyano owagcotshwa ngomnyaka ka-2009 eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxe loMnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
UMnumzana Mbeki ukhuluma engumuntu owaziyo lapho esivela khona ngoba ngo-2009 lo-2008 nguye owayesihleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma kwakhe ukuthi ukhulume njengomuntu omdala yini, kakusenze kwenzakala ukuthi uza ukuthi ayithi bhadla ingakakho nathi hhayi yena mnangakwa wena izinto zingazihambanga kuhle. Kodwa nje uyakhuluma ukuthi hatshi nxa kula bantu abakhalakhalayo kumbe ngojulu weZimbabwe ngiyikade ezimbi izu, hatshi ingcono uhlale phansi, ngihlale phansi njengabantu likhulume lizanane kwenzele ukuthi lilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone uMnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kaMnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa ukukhuluma komuntu ozithi unqobile. Yasoze akhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyo uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance kumbe lethuba elokuthi i-SADC ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule i-report likaNevas Mumba election report liyana. Ngakho hathi akusoze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo. Uzithi uyanqoba kodwa phela abantu abakhalakhalayo baningi kulalaba abantu abathuna abanqoba. Nibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu ebutha eZimbabwe kulokhu khalakhala lokukhona na mhlaketa.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-TCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Ya lapha ngibona impumelo ezingazimbili kodwa into eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume ukwenzela ukuthi balungisise nxa kuyenzeka ukuthi kube nohulumende wemanyano kumbe kube Transitional Authority. Hathi lokhu kuqakathekile, leyo yinto efanele yenzakale. Okunye ukhetho ngibona ngathi lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi. Kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lokhetho kube lokhetho olwenziwa nxa izizathu seziningisike lezo zinto akade bekhalakhala ngazo.
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lohulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba yinto engancedi iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngohulumende womanyano wo-2008 nabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lowana ye wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobi obabukhona ubaba uMgabe yibo benza kwaba ngamabhanga amaningi. Kwasalwa phansi wakhulunywa, ngazi ukuthi njengoba omuntu lami ngangikhona ngikhulunywa isisekelo sombuso esitsha sabengisizwa hathi asifumanga kuhle kodwa abantu basithakazelela. Isisekelo sombuso lethana yisho esasifanele futhi sihambise phambili. Yayinto iyaphuma kuhle sibili. Kungaba lokunye ukukhwalakhala kodwa saba lethu sifunde ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengezani, beba bethikisana, kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle. Ngibona ngathi mina isikhathi isifunde esihle esingasisebenzisa kakhesi ukuze siye phambili.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya oyingcethi yezombusazwe ezimeleyo ekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli ezindaba iyemisa Zimbabwe iphakathi kohlelo lokufundisa umphakathi kanye lentathe lezindaba ngobubi bokuhanjiswa kwemibiko engamanga ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe kobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo emisa Zimbabwe, unkosazana Buhlebenkosi Chabanga Moyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lolu siyiproject esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi ngxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga ngoba sokuiminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga kodwa ngoba zabe ziphume kumaphephandaba kumbe emsakazweni kumbe laba singathi ngabo online media sabe sicabanga ukuthi liqiniso but kungamanga. So sizama ukuthi sincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabange ukuthi liqiniso khona kungamanga.
Intatheli izindaba engene umhlangano wemfundiso lo uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu oku ngoba kuyasenza ukuthi nxa sibhale izitori zethu sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu ngoba khathesi sesiphila esikhathini lapha sokule mbiko eminingi-ningi eminye yenza abantu badidane ingqondo bangasabe kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasinceda ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli sibhale indaba ezicacayo, indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga isakhamuzi sakobulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili uthi iqhakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemis ladies le mali information ngesikhathi lesesikiso ukuthi abantu basuka babe le confusion in terms of ama messages kumbe information eyabe circulator.
Osakhulayo webzana Nigel Ndlovu laye ongene imfundiso yalamuhla uncoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop i-disinformation le misinformation le ndlela esinganqabela ngazo into lezi nxa si sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si identify ama stories la ukuthiwa yi fake news ukuthi lathi njengabantu abasha even labantu abaku media singaphomboki ukubonakala sisecirculator information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezanu PF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane loNdlovu.
Nabe sekuhlelo lwe media disinformation and misinformation lozasinceda ngokuthi sibe kwazi ukuthi information esinika abantu liqiniso yini. Lokuthi abantu bengakhipha information emele bebe lesiqiniso sokuthi information yakhona iliqiniso yini ukwenzela ukuthi nxa banika abantu izinto ezihloliwe ezilohlonzo oluphezulu.
Ngesikhathi eZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edluleyo langaphambilini kwalo lalapho luqhutshwa namanje selwedlule kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezinsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana ezebulenjini sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard usecele uhulumende ukuba ancedise leli dolobho ekudonseni amanzi esuka edam leyinsiza esiya lapho ahlanjululwa khona encema waterworks kuphinde kwakhiwe impompi ezadonsa amanzi esuka edamu leyinsiza esiya enyankuni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya uColthart wenze lesi sicelo emhlanganweni wabosomabhizimusi oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekithali kobulawayo izolo. UColthart uchasisa kabanzi ngalesi sicelo sedolobho lakhe.
Our short-term solution does not lie in Gwashenkani. Having discussed this with my own officials, our short-term solution lies more in Nsiza, in the city being able to use Nsiza Dam more efficiently. We own 80% of it, but we draw minimal supplies of water. And there are two proposals on deck. The first is to dualize the pipeline from Nsiza to the Nema waterworks. The other is to construct a tunnel from Nsiza to Inyankuni, which is underutilized.
Kanyelela uhulumende asigebhele impompi ezizasuka eNsiza zisiya eNema waterworks ngoba ubulawayo ukhanyelalana nelodulo lwamanzi olukhulu kabo.
Isakamuzi sakobulawayo umnumzana Paul Sixpence uyasisekela lesi sicelo sika Coulthard.
Umbono wami ngibona umbono kaMeya le council ukuthi kade sibasamelela igwayisha ngani dam bathatha amanzi eNsiza. Luluhlelo oluhle kakhulu ikakhulu ngasibhekane lokuthi lo nyaka sikhangelele ukuthi kube le drought so lokhu kuza khona ukusisiza kakhulu njengezakhamiza obulawayo.
Umnumzana Prosper Ngwenya esinye njalo esakhamuzi sakobulawayo laye upha umbono wakhe ngokudonswa kwamanzi edamu le Insiza.
Uzwakala kuluhlelo oluright kakhulu sibili njalo siyathemba ukubona khona kuba kutsho kuzayenzakala but manje siyakhangela sokuyenzakala emuva mhlawumbe ngama promises izinto ezaziphumelele esizikuza khona kubona uhulumeni njengoba ngiyobambe isikhwama uzayinelisa yini na ukumphathisa umeya lequlo lakhe kuzibe zifeze lezi zithembiso abazenzileyo.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukulithuthukisa.
Sivumeleneke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. UColthart angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyoni angaqamuka uColthart will not hold the seat. But together, as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Okwamanje izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo lwamanzi ayavalwa okwamalanga amathathu ukuthi amankampani amaningi lawo athi kunzima ukuzotshala imali kuleli dolobho ngenxa yalolu dubo lwamanzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi kaMaskandi uMkhandozi Khandayo, yena osethule idlala delicha ehamba ngegama elithi ithwasa lakomthwakazi. Ibizo lakhe lokuzalwa ngumthokozi Sidube, lumculi udabuka eCholocho kodwa ucula eseSouth Africa. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Sanibonani, sanibonani, sizwe esinyama, sizwe sakithi, ngiyabingelela, ngibingelela ngingumkhando ozikhandayo osekhiphe ama-albhamu awu-3. Ngizibiza ngumkhando ozikhandayo, kulokhu ngize nge-albhamu elithi ithwasa lakomthwakazi. Kuliqembu elesibili abaningi bodideka mhlawumbe bese bethi awu useyekile leli elithi mkhando ozikhandayo. Akunjalo, kusho ukuthi nginama-albhamu awu-2. Ngizibiza ngumkhando ozikhandayo, ngiphinde ngizibize ngethwasa lakomthwakazi. Ngiyabonga isapoti eninginika yona. Nali ithwasa lakomthwakazi lifikile nge-albhamu entshasha.
Hayi, suka bo! Kanjena kanjalo madoda ngumkhando ozikhandayo. Hayi, 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 hayi. Hayi, kunzima kakhulu bafana. Uyabona oshuni engihamba ngawo lo nyaka, hayi kubi kakhulu. Angihambi ngethwala, hamba nenjebo, my engineer ngesilungu.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Nje mawungaya online wonke amadijitali iyatholakala, uthi Mkhando Ozikhandayo liyavela ithwasa, kuphinde kuvele futhi nomkhando ozikhandayo. Ngiyatholakala lapho, ngibuye ngitholakale futhi nakuWhatsapp. Ushoti abangifuna kuWhatsApp futhi 0623745636. Ngiyayiphinda futhi 0623745636. Iyatholakala lapho, kanti ngisezweni laseSouth Africa ngokuhlala nokuzama okumsebenzi eCosmos City kula engihlala khona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Njengithwasa lakomthwakazi, kusho ukuthi ithwasa lakomthwakazi. So isapoti ngiyicela kakhulu komthwakazi. Ngicela ukukhuliswa yini. Akungeke uqhamuke umuntu mhlawumbe kwezinye indawo ethi uzosupporta umculo wethu. Umculo wethu isupport isibhekelelekile njengabantu bakithi.
Uma nginkinga mina kule ngoma nginkinga babhemu.
Lo silethemba lokuba liukholisile umculo oka Mkhando Ozikhandayo.
Lo Thabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu